Amachono Zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ka 25 Nhlangula 2019 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
uhulumende kazange ke abuze kumbe ngubani silemthetho ke egavena ke kumbe singathi ikhangela ukuthi sisebenza njani thina lohulumende laba ababhizimisi. Uhulumende sibone engazange abuze umuntu ukuthi sibona njani ngohlelo olulethileyo njalo luzasafektha njani lelo hlelo.
Inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi e-ZCTU ithi uhulumende wephula isivumelwano esetripartite negotiating forum ngokuvimba ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe.
So abantu nxa beloke beqhubeka abanye besathengisa ngudlu ngayi-forex, yebo ye baqamula umthetho, kodwa kunzima ukuthi uhle u-adjuste khona lapho ngoba kunye wathothi bawudenga imali yakwamanye amazwe, la ma-rate nala akaqedakali ukuthi sasiphansi sasiphezulu, engxenye basaclear.
Osomabhizimusi lezakhamizi zakobulawayo lamhlanje baqhubeke besebenzisa imali yakwamanye amazwe kungakhathalekile lo mthetho osanda sungulwa. Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa ebesezisungule amabhizimusi amancane ekhaya zidaniswe iwaliswa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe nguhulumende. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions iZCTU ithi uhulumende wephula isivumelwano esetripartite negotiating forum ngokwethula isinqumo sokumisa ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe engaqalanga wahlala phansi lezisebenzi kanye labo somabhizimusi. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
AbeZCTU bathi abasoze balandele lesi siqondiso bazaqhubeka befuqa ukuba izisebenzi ziholiswe ngedola leMelika nxa uhulumende ngehluleka izisebenzi zizangena ezitaladeni zitshengisela ensukwini ezizayo. Ekhuluma emhlanganweni lintathele izindaba emahhofisi nawe ZCTU unobhala jikelele umnumzana Jafet Moyo uthi uhulumende kwakumele aqale ahlangane labo kanye labo somabhizimusi bacebisane andubana athathe inyathelo lokumisa ukusebenzisa imali yaphandle.
Uhulumende kazange ke abuze kumbe ngubani silemthetho ke egavena ke kumbe singathi ikhangela ukuthi sisebenza njani thina lohulumende laba ababhizimisi. Uhulumende sibone engazange abuze umuntu ukuthi sibona njani ngohlelo olulethileyo njalo luzasafektha njani lelo hlelo. Thina siyakhumbula okwenzakalayo ngeminyaka edlulileyo, eminyaka ka 2008-9 lapha inflation eyayisiyaphezulu, izinto zingathengeki ngezitolo, izinto ziselakala emashophu. Sibone ngathi akona nje uhlelo lolo lufakwa nguhulumende yikho lapha esesigijiniselwa khona. So sithi njengezisebenzi nxa uhulumende engafuni ke ukukhuluma lathi esifakela ke inhlelo zakhe engabuzanga abantu, uyephula ke iconstitution yelizwe, uyephula njalo iTNF Act. Sithi ke silelungele njengezisebenzi ukwala ke lokhu uhulumende azama ukusibamba ngamandla ukuthi sikwenze.
Abebandla eliphikisayo leMDC labo bathi umthetho we-statutory instrument 142 awuseze ulethe intuthuko elizweni kodwa uzengezelela ubuyanga ebantwini. Ekhuluma lentathele izindaba esigodlweni se-MDC eMorgan Tswangirai House, isikhulumeli se-MDC umnumzana Daniel Fortune Molokeli uthe kuningi okumele uqale kulungisiswe andubana ilizwe libe le mali yalo.
Thina njenge MDC asiyamukelanga indaba ye statutory instrument ebuye izolo. Thina njenge MDC sithi it's not enough. Kumele senze indaba yokuthi siqale silungise okuthiwa ngama economic fundamentals, and okwamanje iZimbabwe ayilayo indlela yokuba le mali yayo ingazange ilungise khona ukuthi siyakwanisa ukulungisa ama-economic fundamentals. For example, kumele simake sure ukuthi ama-imports ethu they are less, ama-exports ethu they are higher, i-local production must be higher, i-local industry must be revived and so on. Konke lokhu kumele kwenzakale ngemva sesikhulumile savumelana njengelizwe ukuthi siyangaphi, sisebenzelana ndawonye, kungela zani, kungela MDC, kungelani.
Uqhubeke umolokeli ethi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele aqale alungisise inkinga ezikhona kwezombusazwe kuqala engakakhangeli intuthuko yomnotho welizwe.
Njengenhlanganiso ye-MDC sibona okuqathekile kakhulu eZimbabwe ukuthi siqhubekele phambili yikuthi kumele siqale silungise indaba yombangazwe ukuthi sivumelane njengeZimbabwe ukuthi siyakuphi, ngoba okwamanje thina njenge-MDC asamukelanga impumela yokhetho yayenzakala ngomnyaka odlulileyo. Yikho okwenza ukuthi iZimbabwe ibe le situation ekiyo okwamanje. So singaqali ngokukhuluma ngabo economy, ngabo monetary policy, labo fiscal policy, asiqale ngokukhuluma ngokuthini siyangaphi njengeZimbabwe. Okuthi ukuthi kumele siqale ngokukhuluma ngepolitics, sivumelane njengeZimbabwe ukuthi siyangaphi.
Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele umhlangano wezokulondolozwa kwenyamazana zendle owenzelwe eVictoria Falls ukuthi uhulumende akalisa abantu ukuthi babe le mali yakwamanye amazwe, kodwa umthetho walisa ukuthengiselana ngaleyo mali elizweni. Abaphila ngokuthenga bethengisa impahla phandle kwelizwe, ikakhulu kwele South Africa, bathi uhulumende bekumele avumele ukusetshenziswa kwerandi ngoba lumumo usuzabadalela inkinga eziningi. Unkosikazi Tracy Moyo othenga ethengisa umceco wabesifazana ekhanda uthi ukwaliswa kwerandi kuzabadalela ubunzima lapho besiya woda eSouth Africa.
Thina njengabo somabhizinisi abasakhulayo besibona kungcono sisebenzisa amarandi ngoba yiwo asincedisayo nxa siwoda izinto zethu eSouth Africa. Kodwa ke nxa sokuthiwa usebenze iRTGS kuphela, ngibona ingani sokuzaba nzima ekusebenzeni kwethu.
Uhulumende uthembise ukuhlangana lenhlanganiso ezimela osomabhizimusi kanye lezisebenzi kusasa lapho udaba lweholo lezisebenzi kahulumende olukhangele ukuba segudwini. Inkokheli yeZCTU yona ithi izaqhubeka ngesicelo sokuthi izisebenzi ziholiswe ngedola leMelika emhlanganweni wakusasa. Abaqembu labalwela ilungelo labantu eletha jamuka sesijikile labo bathi baqoqa ukutshengisela bekhonona ngomthetho we-SI-142 xa uhulumende engalungisanga udaba lokuswelakala kwemali kungakedluli umhlaka 1 Ntulikazi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Siyabonga Bebe. Lokhu sikudaba lunye. Osomabhizimusi lezakhamizi zakoBulawayo lamhlanje baqhubeke besebenzisa imali yakwamanye amazwe kungakhathalekile lo mthetho ophawulwe nguhulumende othiwa wona Statutory Instrument 142 owalisa ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe elizweni kusukela izolo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekoBulawayo.
Izolo uhulumende uvuke esethula umthetho owenqabela uZulu ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ukuthenga loba ukuthengisa. Lokhu kuchiye umphakathi engelankani, kodwa lamhlanje uqhubekela phambili esebenzisa leyo mali. Abamavinkili athengisa imithi besamukela imali ngasese. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Mandla Juma uthi akumangalisi ukuthi uZulu lokhe esebenzisa imali ngoba yiyo alayo eyakuleli ayitholakali emabhanga.
Into okwenzakala phandle kuzwisa ubuhlungu, kodwa kunjalo kuzwisa ubuhlungu. Mina ngisola uhulumende ongiyophonga ukuthi dukuduku nje abantu bengalindele wahle wakhupha imali yase America leya South Africa la zonke iforex nje bisetshenziswa lapha eZimbabwe. So abantu nqabe lokho beqhubeka abanye besathengisa ngudlu ngayi forex yebo yebaqamula umthetho kodwa kunzima ukuthi uhle adjust khona lapho khona lapho ngoba kunye wathothi bawudenga imali yakwamanye amazwe la ma rate nalaka aqedakala ukuthi sasiphansi sasiphezulu engxenye basa clear yiko bethengisa ngeforex yekunzima impilo into ziwomele wonke umuntu kodwa mina bengisithi ngabe ikhulumende uyekelile imali yaqhubeka isetshenziswa kwalungisiswa nale yakhona lapho kodwa leyo ingazange yakhutshwa ngoba ngakhangela ekhaya ngale vele ngamarandi ibhondi vele kabalazi noma zokuthiwa batshintshe ubathengise ngebhondi akula muntu lebhondi ngalokugcwela amarandi lamabhondi.
Osakhulayo wakobulawayo ubakhizanani Dube uthi ukuqhubeka kokusebenza kwemali yakwamanye amazwe kobulawayo kumele kwenzakale ngoba abantu abala enye indlela yokuphila.
Uyabona ukuqhubeka kokusebenza kwedola lamanye amakarensi aphansi phandle kwelizwe vele kumele kwenzakale ngoba okwakathesa abantu abazimiselanga njalo ngingathi mina uhulumende uphonguba ambusha nje bengakazimiseli bekumele ukuthi kungani kuba lesikhatshanyana abantu bejayele. For now abala any option kuzamele baqhubeke lalo banje kumele beqhubeke lawo beadjust.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Steven Mbizo uthi idola leMelika lingumgogodla wenotho yamazwe omhlaba ngakho ke ukuthi uhulumende athi lingasebenzi yikudlalisa isikhathi.
Imali yakamayamazwe vele iusa is the backbone of all economies. So mengasasebenzi lapha kithi look at Venezuela. IVenezuela bavala mama. Bata basafuni use baza sebenzise yabo kathesa abantu beVenezuela bachicha nsuku zonke besiya America besiya dingani lapho okule use. So thina sichaye it was indlovu ngempama iuse vele sizalisebenzisa vele iyo ibase iyo imali into okuthiwa imali hayi khona amaphepha ethu la amaphepha ethu sawasanga oza angekwatwali iuse ngalitwali afika iphutswana lichintshe ifike South Africa lichintshe ifike eMzambique lichintshe la awethi sizawatshintsha nga siyomfuna kuyobutswana mina ngizafika ntshintsheni ebutswana mangasela yuse ufuna kuye South Africa ngizafika ntshintsheni imida yikho siyayithenga ngani eSouth Africa simele uhambe ule mali etshintshekayo kucurrency amanye amazwe ayikhona eyethu ibhondi esebenza khona.
Kodwa unkosikazi Lucky Fengu ohlala emzini wemachobana uthi kuhle ukuthi uhulumende alise ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe.
Sekusithwalise nzima shuwa njobana emsebenzini esisebenza khona akuholwa US dollar kodwa ama-price wonke sebethengisa ngama-US dollar. Ngiyalithatha ngaphi US dollar ngingaka shuwa. Yanti abantu sesisifa sihleze ezindlini imitha sisakwanisi kuyithenga ngenxa yokuthi sekumele sithenge nge-US dollar. Lezitolo sebetshintshile abasafuna ibhondi lethu lonelela khonapha sekumele sithenge nge-US dollar. Sesithwele nzima sisakwazi ukuthi siye ngaphi kumbe senzeni.
Kodwa umnumzana Vusa Chirwa uthi okwenziwe nguhulumende akukho emthethweni.
Ibond note imali yenziwa ukuthi ibhaxiswe kumbe inamathele kumbe ibe yisithunzi semali yeMelika kumbe njalo ibe yitorokisi yemali yaseMelika okutsho ukuthi imali yaseMelika ilikhanda ibond note lilitroyisi. Mawuso sithi ikhanda lisasebenzi ixokisi leli lihamba njani lisebenza njani. Mawuso ukhipha isihlahla uthi kusale isithunzi isithunzi sokwakhona njani kungela sihlahla. So ngokuzwisisa kwami akukho emthethweni imali engalasisindo ngaphandle kwemali yaseMelika ngoba uyathi senze kwathiwa izonamathela imali yaseMelika izobhaxiswa imali yaseMelika.
Imali yomhlobo lebond note iyalingana le mali yebulenjini iRTGS njalo kusukela izolo akula muntu olelungelo lokusebenzisa imali yakwamanye amazwe ethenga kumbe ethengisa eZimbabwe. Kobulawayo osomabhizimusi loZulu lamuhla baqhubekele phambili besebenzisa imali abalayo yakwamanye amazwe. Ngimela iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Eita eita hola. Ntsakaza omuhle okhulumayo ngumike hobe we Studio 7. Ngithanda ukulinqosa ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngo 8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngokwenziwa ngabasakhulayo eZimbabwe ngesikhathi umnotho ugugudeka okumangalisayo. Abafisa ukwengena kuhlelo thumeza umlayezo lo ku WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo +1 202 465 0318. Lilakho njalo ukusixhuma enkundleni yokuxhumana lokuzilibazisa eFacebook ngukhasi lethu LVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo 8 p.m. Bye bye.
Wothi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Lamhlanje uZulu wakwele Ethiopia ubelelanga lokukhumbula lokukhalela imuli zabalahlekelweyo emizameni yabebutho abakade befuna ukugenqula umbuso wesigaba seAmara. Imisakazo yakwele Ethiopia ibike izolo ukuthi umkhokheli wabahlamuki abakade befuna ukugenqula uhulumende uBrigadier General Assin Mutsike wenelise ukudutshulwa laye wahle wafa izolo lapho ezama ukubaleka esebone amasotsha akhe esehlulwe. Othunywe inhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba e-United Nations ukuyacubungula ukwephulwa kwelungelo loluntu kwele Myanmar uyangili uthi wesabela ukuthi abantu bazahlukuluzwa ngamandla ngohulumende walelo lizwe ngokuvala akwenze ukusebenza kobulembu be-internet kusukela izolo. Lokhu kungakaqondakali ukuthi umnotho welizwe uyangaphi kulandela ukumiswa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe. Ezinye ingcwethi zithi inyathelo elithethwe nguhulumende lilakho ukuvuselela umnotho welizwe. Nanku isisindo sedola leZimbabwe kumbe ibond sesikhuphukile ngesilinganiso esikhulu kusukela izolo. Idola leZimbabwe ebeselimisana ledola leMelika ngesisindo esingamadola alithumi i-1:10 ngesilungu selikhuphuke laya kumadola amane kudola linye leMelika i-1:4 emkambo wensitha kobulawayo. EHarare kubikwa isindo sedola leZimbabwe lokhu sisiwa lithengiswa nge-1:13 kodwa labayithengisayo bathi abakaqondisisi ukuthi kusiyaphela iviki kuyabe kuhamba njani. Sixoxe lomunye wabathengisa imali emgwaqweni kobulawayo usiphatheleni ongafunanga uqanjwa ngegama.
Iwe ayizolo khonapho eze announce ukuthi kubona kasafuni iliphuzeni kasafuni imali zonke zithenge la. Okay. Antisho wakhathi izolo wathi kasafuni normal multi currency. So izolo sathi sayekela ukuthenga imali vele ilanzi yatshona bese sasathenga imali. Esiqalile namhla ngoba abantu bafuna imali bafuna ukuhamba. Lathi kunje so siyazisebenza so siyekela ukuyithenga imali. Hayi imali abantu balayo, i-currency balayo, bayiholdile into abangafuna ukuthi babe layo libhoni. I-currency abantu balayo ngoba kade sisofa abanye abantu sebepanika ukuthi i-rate ngoba siwile. Bayatshintsha ngoba nxa uvele ufuna ukusebenzisa imali ibhondi lona le njengoba le ma-shops sethe walikhadi. Ukusebenza ibhondi bayabuya batshintshe ngenxa yokuthi ebhenki kulama-rates wona la phansi abantu abahambe ebhenki. Hayi i-US beliyi-950,000 ibhondi or 950 so kade sesithenga nge-400.
Omela isigaba se-Southerton edolobheni leHarare umnumzana Pete Moyo uthi uhulumende wephule umthetho ngoba engaqalanga wethulela uZulu okuphathelane lenyathelo alithetheyo.
Ya sibili into ekhona lapha ikuthi khona abantu lapho ngujunywa bengazange zachabangela ukuthi khona kungaba nesihlazo esinje. So abaningi yabona ukuthi khona babethenga imali ku-black market ukuthi bahode izinto zabo. So laba ama-individuals abaney'nto zabo abanjengama-pharmacy, abanjengama-supermarket amanye amancane sebefihlile into zabo ukuthi bake bame babone ukuthi khona kanti kuzalwa komoni ngoba akusebenzi lutho ukuthi khona yena umuntu wasebenzisa i-US setshele ukuthi khona i-US yakho ayisena msebenzi yona leyo. So yes, sebekuyezile abantu.
Umongameli Mnangagwa yena lamhlanje uthe inyathelo elithethwe nguhulumende selizabangela ukuthi lizwe lifane lamanye amazwe asebenzisa imali yawo.
Zimbabwe has gone back to normalcy, and the normalcy is a country must have its own currency. That's normalcy. We were living in an abnormal situation, and you should be the first to congratulate us.
IZimbabwe isibuyele njalo ekubeni lilizwe elilobuntu bayo. Ubuntu yikuthi ilizwe kumele libe lemali yalo esebenza elizweni. Kumele kube yini abokuqala ukusitshayela ihlombe ngokuletha inguquko enje. Sesisuse imali yakwamanye amazwe.
But we have not banned the possession of any other currency except you cannot transact in any shop.
Kwezinye indawo zesigaba seMatabeleland South, idola leZimbabwe kumbe ibond belivele lingasemukelwa ezitolo. Zithukuthele ziganunwabo izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ebesezisungule amabhizimusi amancane ekhaya ngemva kokuba uhulumende evale ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe abalisa irandi leSouth Africa. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
AbeZimbabwe asebehlala eMzansi iningi labo asebesungule amabhizimusi amancane ngemva kwenkuthazo kamongameli Emmerson Mnangagwa. Bathi kumiswa kokusetshenziswa kwemali kwamanye amazwe kuzahle kwachobodise amabhizimusi abo. Iningi lala amabhizimusi akuqela izitolo zokuthenga impahla lokudla abakuthenga kwele South Africa. Ukumiswa lokusetshenziswa kwemali kwamanye amazwe okugoqela irandi sekusitsho ukuthi lezi mpahla bona bazazithenga ngerandi abazithengayo wabhadali ngama RTGs osekuthiwa lidola leZimbabwe. Umnumzana Lebani Nkomazana uthi bazawathini ama RTGs ngase kufuze bayethenga ezinye impahla kwele South Africa njengoba kungasomali ebambekayo futhi ingathengi kwele South Africa.
Ama orders akuwayenza ngaphandle kwelizwe uzoyithatha aphi leyo foreign currency njengoba uzothengisa ngama bond uqede leso stock? Sekumele ke ubuyele uphindele lapho owastoka khona ngaphandle kwelizwe. Uzoyithatha aphi leyo foreign currency? Ama bureau change akavuswa, i foreign currency ama bank ayikatholakali.
Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Academy of Excellence umnumzana Andrew Nyati uthi lobo yibuqili lesihluku esenziwa nguhulumende.
Hey, nasi imhlolo bakithi. Into ebizwa ukuthi ambush, abantu bacathanyelwe. Into eyingena ibhondi yangeniswa ngebackdoor. Kwazongeniswa iRTGS ngefestere. So uthiwa isibuyile futhi izimdola. Kwaze kwaba kubi kuleli lizwe.
Okugcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Bongani Nyathi.
Lokhu ke kuzodala ukuthi izinto ziqale futhi ukushota ezitolo. Lokhu kuzodala ukuthi abantu abaningi bengakwazi uku-order izinto ngaphandle, ikakhulu labo abalezitolo ezincane nezinye izitolo ezinkulu kodwa ezingakwazi ukuthola imali ebhenki elikhulu likahulumende.
Umnumzana Jonathan Betts yena uthi kuyamangalisa ukuthi uhulumende akawaboni njani amaphutha okwethula imali engekho.
Kuzothatha isikhathi ukuthi kuveze impela ukuthi indlela yakhona iyaphi. Kodwa kube kuthiwa nathi baqale basazise ukuthi kuhamba kanjani, because okwamanje most of the people we are clueless ukuthi kuzokwenzakalani. Umuntu mawuvuka ukuthiwa le mali ayisaphi, asamelanga ukuthi uthengise ngale mali, whereas wena uyazi ukuthi usitoke ngayena le mali.
Kanti kumgcini sihlalo lenhlanganiso e-African Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Spanda uthi kusobala ukuthi uhulumende usekhethe ukuthi uzulu ahlupheke bese kusithi yonke imali yakwamanye amazwe ingene ezambeni zabakhokhelayo.
Okusho ukuthi bonke laba bantu laba abathenga koMosina nalapho eLimpopo besuka kwele seZimbabwe kuzo zonke indawo ezihlukehlukene, ngeke basanele ukuthi bakwenze lokho ngoba bengena kulithola irand okusemthethweni. Okusho ukuthi umuntu nomuntu ozobanjwa iphethe imali yangaphandle usezoboshwa. Ngezinye indlela kusobala ukuthi uhulumeni uzama ukuthi kube namacala amaningi ukuze abantu baboshwe ngobuningi athole imali ngokubopha abantu.
Kodwa ke ngakucelela uhulumeni umphathi intambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi le nyathelo lizasiza kuletheni ukuhlaliseka kwentengo yempahla kanye lokuthi kungabi lamankampani athengisa impahla ngohlobo lwemali engaholwa isebenzi zeZimbabwe. Mele Studio 7 Johannesburg le South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Ntombazana mina nawe siyathandana, inhliziyo yami ingeyakho, eyakho ngeyami. Umanye kubona ingqondo yami iyaphambana, ngizizwa ngathi ngisangane ungumngani wami. Awusi thandwa sana uyawazi ukuthi hleli ngimile elanga ngikushada ngenza isifungo kuwena anytime ngishayo.
Ingoma emnandi, ingoma ezothileyo, ingoma kaThama ethiwa yona Owami. Isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa ke singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Inhlanganiso elwela izisebenzi ye-ZCTU ithi uhulumende wephula isivumelwano ese-Tripartite Negotiating Forum kumbe i-TNF ngokuvimba ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe. Osomabhizimusi lezakhamizi zakoBulawayo lamhlanje baqhubekele phambili besebenzisa imali yakwamanye amazwe kungakhathalekile lo mthetho ophawulwe nguhulumende othiwa wona Statutory Instrument 142. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa. Lingakhohlwa uhlelo lwethu lwekuseni 6:30. Igama nguChris Gande, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.